Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni kweStudio 7 ngomgqibelo omhlazi u24 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili 2 million ngesikhathi igciwane le-coronavirus selibhahile elizweni.
Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski.
Kubanjwa abatshayeli bezimota zohlobo lwama-trucks obulawayo bethwele impahla ezicathangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana ezisanda kwedlula.
Sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu, kanti nokushona kudalwa sokushona abantu abashonileyo kusukela emdlakela abadlula amakhulu amathathu namatshumi amathathu.
Izakhamizi zeShabe eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi engantshontsha engabotshwa, osekudale ukuthi izakhamizi zilahleke izifuyo zazo eziningi.
Ngatshontshela inkomo, ithokazi yenkomo ngalitshontshela ngalidinga 3 days, ngelanga lesi-4 ngathola imasondo enkomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labantu asebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili ngesikhathi igciwane le-coronavirus selibhahile elizweni. Abantu abaningi kade bemadolonzima kunyanga ezedluleyo, kodwa ngenxa yokubhubha kwabantu abaningi nokubanjwa igciwane le-coronavirus sebesiyahlatshwa ngobuningi. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 ubhodabhode eHarare lapho kade kule ndwendwe eziningi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje abantu laba bephansi kakhulu kule nani labantu abafika izigidi ezilitshumi 10 million okukhangelelwe ukuthi bahlatshwe ukuze ilizwe livikeleke kubhubhane lwe-COVID-19. Uhulumende uthenge amajekiseni afika izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amanye amajekiseni akhangelelwe ukufika elizweni isigidi esisodwa, okutsho ukuba kuzahlatshwa abantu abathe xaxa. Ekhuluma ekuqaleni kwayo naleyi viki, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 sithi yiyo yodwa indlela yokuzivikela kulolu bhubhane.
Is still with us.
Lokhu sibona inani labantu abalawo lomkhuhlane lababhubhayo liqansa.
The World Health Organization public health guidelines.
Umongameli ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe njalo alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kugcizelwe ngomunye udokotela wezempilakahle, udokotela Gerishaba, yena othi kumele uZulu aqhubeke elandela iziqondiso ze-WHO ezikhuthaza ukuqhelelana, ukugeza izandla lokugqoka amamaski.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Xa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lelela, ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski.
Kumalanga ayisikhombisa kusukela kuviki edluleyo ngolwesihlanu kuze kufike kuviki yonale ngolwesine, wahlatshwa abantu abafika 344,948, okulinani eliphezulu ngeviki eyodwa xa kuqathaniswa lenyanga ezisanda kwedlula. Ingcwethi kwezempilakahle zicabanga ukuba izinga lesine kumbe ulevel 4 lokulwisana ne-COVID-19 sokwenze umumo wabanganeno, lanxa zisithi kusasekhatshana ukuba abantu bakhangelele lumkhulu umkhuhlane phansi ngesikhathi nani labantu abagula lomkhuhlane lisiya likhuphuka sekulabantu abaningi ababhubha ngalomkhuhlane kulabantu abangamachuma isishiya galolunye lanye 91 ababhubhileyo izolo kutsho ugatsha lwezempila kahle lolu gatsha luthi kulabantu abadlula inkulungwane ezimbili 2265 ababanjebele igcikwane kumanani awethulwe izolo isigaba seHarare esinabantu abangamachuma afike phose amane 38 ababulewe yi-COVID-19 izolo silobunzima obukhulu umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abafika phose inkulungwane ezintathu 2961 elizweni kusukela ngombimbitho onyakenye ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kubanjwe abachayeli bezimoto zohlobo lwama trucks kobulawayo ababili bethwele impahla ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana isanda kwedlula. Isikhulumeni samapholisa kobulawayo u-Inspector Bednikho Ncube utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi imota lezi ebezithwele impahla ebiza amarandi azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 bezilubhekise kwele Zambia. Kukhona kwele South Africa kubikwa lokhu kubotshwa abantu abacatshangelwa ukuthi bantshontsha impahla ezitolo kudlakela olwaqala abantu besithi babhikitshela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Yebo ukuthula ngathi sokukhona ke nokuhlasela lokho bekutholakala ngathi kwehlile kodwa abantu abatholakala baneimpahla lezi abangakwazi ukuchaza ukuthi bazithatha kephi bayaboshwa sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu kanti nokushona kutholakala sokushona abantu abashonileyo kusukela lidlakela abadlula amakhulu amathathu namachuma amathathu abafe kusolesigameko ngoba indawo efana nabo Phoenix eThekwini kutholakala bese kunodlakela olubangelwa ukukhethana kwabantu ngokobuhlobo kumbuhlo.
Yena umnumzana Jacob Zuma sizwa kuthiwa uke waphuma kancane ejele ukuyabeka umfo wabo. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani abantu bamamukele na lapho ephumile ejele?
Lo wayesongumongameli umnumzana uJacob Zuma ngempela uyowayo ngcwaba umfo wabo lo omelamayo ngemva kokushona okusho ukuthi ekuphumeni kwakhe abantu abaningi bazamile ukuthi bayofika emzini wakhe lapha enkandla kodwa kudunuse ukuthi bathole ukuthi kambe ngabe bangakwazi ukuthi bambone na. Lokho kukhomba ukuthi abantu basamjabulela njalo kakhulu kanti sizwe nalo ophethe nankulu yase KZN eqhubeke eququzela umongameli welizwe ukuthi kufuneka ukuthi bamxolele umnumzana uJacob Zuma ngumongameli welizwe ukuze akhushwe enkantolo angaze athathe lezinyanga ezilishumi nanhlanu egwetyiwe njalo esentolongweni. Lokhu kubonisa khona ukuthi usenabo abantu abamsekelayo ngoba naseThekwini kubonakala imoto eyiningi nazo edolobheni zibhikisha ngosuku lapha kade ephume khona besithi akakhushwe.
Lona udaba lwakhe lokuthoniswa kwakhe luhamba njani olokuthoniswa kwamnumzana Zuma?
Lolu daba olusenkantolo yesekela mthetho selizwe lusabekwe eceleni ukuthi balinde ukuthi banikeze isinqumo sabo phezu kwesicelo sabo sokuthi aluhambanga kahle ekugotshweni kwakhe ngoba kwakungafanele ukuthi ngabe laqala inkantolo yesekela mthetho selizwe kodwa lwalufanele luqale inkantolo eyiphansi. Ngakho kusalindiwe njengamanje ukuthi sithole imiphumela kanti nalolu olukhulunywa eMgungundlovu olwendaba ke eyamacala okukhwabana nisa nokutontsha luye lwehliswa lahlehliswa ngoba kade kunesicelo kusuka kubameli bakhe ukuthi kufanele ukuthi abe khona ngaleso sikhathi uma icala lakhe lihamba ukuze akwazi ukuthi abameli bakhe bakhulumisane naye makukhona izinto abadinga ukuthi baziphendule. So luzoze libuye lapho kuyinyanga esingena kuye ka-August mhla ka-10.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ngumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Owalwa impi yenkululeko engomunye wabaholi bevuyo lezibra umnumzana Bonus David Hlabangana kasekho. Uhlabangana ngomunye wabotshwa lenkokheli yebandla lezaphu ebalisa abomnumzana Dumiso Dabengwa lo Lookout Masuku nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Ukuthona kukaHlabangana kuza ngesikhathi abantu bethandabuza ukuthi kungani inkokheli yezaphu ingaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana.
Okumele sikunanzelele ukuthi akuzange ngitsho langaliphi ilanga abantu bezano bathande abantu bezaphu kumba bezipha. Ngitsho la one day ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kudala kuye kwazama ukubanjaniswa abakade besilwa bekuviwe lezaphu izipra lakade bekuviwe lezano izandla ukuze kuba kubunjwe iqula labalolo benkululeko ukuthiwa izipha. Uzananzelela ukuthi khona phana behlulekile abantu bezano ukuthi basebenzisane labantu bezaphu ongangokuthi vele kakuthandwana. So angikholwa mina ukuthi kule ndlela esingakhangilela khona ukuthi abantu bezano banika abantu bakithi isicoco sokuba ngamaqhawe esizwe ngaphandle nxa kungabantu abaziwayo kakhulu. Okwesipilo zananzela ukuthi abantu bezano ngabantu abafuna ukuthi nxa besinika umuntu lutho bangamnikeli ngemsebenzi yakhe kodwa bamnikele ngokuthi besebenzisana njani labo. Yikho abanengi akade bengamaqhawe esizwe ababephiwe isicoco ngabantu ababekuzano. Nxa sebephumile kuzano sebekwezinye indawo bebengasasiphiwa leso sicoco sebejeziswa sebekhawuliswa. Okwesithathu ngizafuna futhi unanzelele ukuthi nxa izano ingaqala ukunika abantu bezaphu lezipra isicoco lesi kuzagcina kusiba lo mbuzo ukuthi hawu nxa amaqhawe esizwe awezaphu emanengi kangaka kanti lina bantu bezano lalwa lingaphi. Ngenxa yokuthi iningi labantu abakuzano yimjibha asobantu abayempini yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bancitshwe leso sicoco sokuba ngamaqhawe esizwe.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ikakhulu ezake zadala amacala zidlela evalweni kulandela ukuxotshwa kwezinye zazo kuyona le iviki. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe ezihlala khona le umnumzana Difa Wajabi Bango Dube.
Udaba lokuxotshwa kwabanye abaseZimbabwe babugande sekuludaba olusetshiye abaningi kakhulu bethukile kakhulu njalo bengasazi ukuthi phambili kungabe kuminjani ngoba njengoba sisazi ukuthi bakhona abanye abangakazithola incwadi iloba nje noma bengelawo amacala njalo kukhona abanye abasanikwe iminyaka emlutshwana okuyinto yokuthi abaningi abasazi ukuthi mhlambe kuzathi nxa kusiyafika ekupheleni kweminyaka yabo leyo mhlawumbe sithi noma nxa ukuthi baphiwa iminyaka emibili ukuthi bazabe sebegcinwa bazaphiwa njalo eminye yini noma sebezegcina bebuyiselwa labo futhi ngokunjalo. So okuludaba luthiye kule confusion enkulu kakhulu phakathi kwabantu bakithi abantu baseZimbabwe.
Siyabona ukubana kuthiwa labo abaxotshiweyo labazaxotshwa ngabadala amacala lokhu kuphatha njani abanye khona ngapho ikakhulu abayabe beke badala amacala njalo nganjani amacala khona okuthiwa ngabantu abahanjiswa ekhaya ngenxa yawo.
Labo esebakhe badala amacala bacheke kakhulu sebedlala evalweni ngoba bengasazi ukuthi ikusasa labo lizoba limi kanjani ngoba into leyi kube yinto abantu kade bengayicabangeli ukuthi into mhlambe engaveli yenziwe masinyane ngesikhatshana esifitshane kanje ikakhulukazi nxa sikhangela ukuthi ngesikhathi sakathesi indawo zaseAfrika ngale kuboZimbabwe ngale indawo esiyibala ngokuthi i-red zone as far as i-COVID is concerned. So bekuyinto abantu kade bengacabangeli ukuthi mhlambe ingenziwa isikhathi isifichane kangaka amacala kakhulu esibona lapha na bewavala ngoba nxa sithi siyakhulumisana lawo abe home office bathi bona amacala abavalayo lapha na bathi ngabantu ababulala abantu ababandakanyeka ekubulaleni abantu njalo ngamacala afana nokukhwabanisa njalo ngamacala afana nokudlengula njalo kungasuthi kudlengula kanye kodwa kuyukuthi wakwenza waphinda bathi yikho lokho okwenza ukuthi bethi bona abantu abanjalo abasabadingi ukuthi bahlale njalo kulelizwe bathi bona ungcono ukuthi ababuyele emazweni yabo lapho bavela khona
umnumzana Difa wajabhi Bango Dube isizalwane seZimbabwe isihlala kwele Bilitani ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseLondon kwezemaphandleni izakhamizi zeShabhe kuward 10 eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi angantshontsha engabotshwa osekudale ukuthi izakhamizi zilahlekelwe izifuyo zazo eziningi uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda
izakhamizi eziqoqelazo zikhala ngokuthi lawo masela ngazabotshwe ngemva kwesukwane ezingatsho lutho ayabe sekhululwe aqale njalo umkhuba wawo wokutshontsha umnumzana Nkosi kona Dubo oyisakhamuzi eShabhe uthi walahlekelwa inkomo yakhe wayibona ngesigogo isihlinziwe
ngatshontshelwa inkomo ithokazi lenkomo nxa litshontshelwa ngalidinga 3 days ngelanga lesi-4 ngathola imasondo enkomo lenyama efresh ukuthi ithokazi lelo lalibulawe njengakho izolo ngikhonapho phakathi emasimini igcwele ezihlahleni inyama liyana lezimbiza ezazikhonapho lenyawo zabantu okutshengisa ukuthi ibhesi yakhona vele kubulawela khona izinkomo izifuyo zethu ziyaphela sile minyaka ethize ziphela ngabo
njalo isakhamuzi umnumzana Zekias Masuku uthi wacatshelwa zinkomo ezilitshumi
ngingacatshelwa zinkomo lapha ezingu-10 ngalandela ngabe 10 kwajengajenga hayi zahamba chose angazi ukuthi uhulumende angasincedisa ngani ukuze sivikeleke kuloku busela okukhona lo njengoba bebotshwa bephuma vela sisakwazile ukuthi kathi manje iindawo zethu sizitsheli bani sivikele bani ukuzele ukuthi asincedise
umnumzana Elias Pindi umgcini sihlalo weTuli Farmers Association uthi abalimi basenkingeni enkulu kakhulu ngalezi zigilamkhuba
ukutshontsha kusukisela enkukhwini idonki imbuzi inkomo akulanto engatshontshwayo siphakathi kobuzima siyafisa ukuthi ngabe siyalithola usizo ukuthi mhlawumbe ngabe kuba nomthetho oqinayo ukuthi nxa umuntu ebanjiwe ajeziswe ngokusemthethweni
amazwi la agcizelelwe ngukhansila kaward 10 eShabhe umnumzana Amon Clinic ngathi layo osanda kutshontshelwa inkomo
ngikhuluma nje lapha abafana laba lo leader wabo uSgwindira ibizo lakhe elinye nguValentine umfana lo wabuya lapha watshontsha inkomo zingu-2 watshontsha edamu wahamba wayazithengisela phandle endaba nkulu simbambile ule team yakhe asebenza layo la fana bamaplaza engiyabo Khaliphani khuluma nje icala lakhona lisemapholiseni so kangikwazi ukuthi mhla kuqalisa ukungena emakhoti ngizababona sebekhona njalo or what
isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uinspector Loveness Mangena uthi umsebenzi wamapholisa yokubopha izephulamthetho njalo kwenzakala emthethwandaba kungaphezu kwamandla abo umangena uthi kuyenzakala ukuthi izibotshwa zibhadale imali yesibambiso emthethwandaba ukuze zithoniswe zivela emakhaya bese zisenza imisebenzi yazo yobusela okudala ukuthi izakhamizi zicabangele ukuthi amapholisa kasebenzi ukhuthaze abafuyi ukuthi babekele amapholisa ngokuphangisa lapho inkomo zabo zicatsha njalo bazifake le mthiso kusenjalo bephethe isihlalo somqondisi ogatsho lezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Lifias Masukume Gasekho ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 uMasukume ubhubhele esibhedlela se-UBH kobulawayo izolo ekuseni inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kulesi sabelo liyaligonga ngesiqubu selokhu kuqalela inyanga sixoxele omunye olaliswe esibhedlela sababanjwe igciwane le-coronavirus ese-isolation ephakame eGwanda othi isimo sibi
mina ngingena lapha ngemane izidumbisi eziphumile 11 onaba phansi wami khona lapha ngizikhanele daily abanye umuntu akhona vela ngena ahlaphume abantu bayafa abantu zebrospect and you pay amarules leso nikwengxeko kwadlula kodwa ukuva akuyafiwa bawuziphandla ubone lutho
sebedlula amathumi amahlanu 54 asebebuleyo yilo mkhuhlane kulesi sabelo selokhu kuqale linyanga ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust IPIST sixoxa ngophenyo alwenzayo esigabeni seMashonaland Central eMount Darwin.
I-research le noma i-survey esiyenzayo siyenza ngaphansi kwe-Post Independent Survivor Trust ngoba sikhangela amalungelo abantu hatshi kuphela eze-political violence but lama-social and political and economic rights.
Ungasitshela ngokubonileyo.
Abadala bathi zinhle indaba ezinhle kodwa ngapha eMashonaland Central indaba azizinhle ezokunanza lokusaba i-COVID 19 ihambile ngaboda indawo eziningi ama-district lama-wards ngabona into ekhona ukuthi vele lo muthi we-COVID i-vaccine ingcosana ayikho njengalokhu kukhulunywa ngabantu. Ngifikile ekumatope clinic ngafika enyakasikana ngafika e-Mount Darwin Central Hospital SBT Provincial Hospital kwakhanya ukuthi vele akulalutho. Into enginanzeleleyo mahlaba ezulu ukuthi abantu bangapha abafuni ukuyahlatshwa ngezizathu ezithile. Eyokuqala ukuthi abantu bangapha iningi yabo ngamapostoli bangena ithethi zomoya ezinye ziyanqabela abantu ukuthi baye lakhe ezibhedlela. Okunye ukuthi kulamanga ahambayo enza abantu baziboze ngoba abanye sebefolwa okubhalwa ku-WhatsApp laku-inthanethi njengoba isazi ukuthi abanye abantu badungahlatshwa i-vaccine uzashanya, uzathenwa njengendoda, uzaswela amandla, uzakufa nge-2 years. Konke lokhu kwenza abantu besabe ukuyahlatshwa. Ngitsho lamatitsha, ngitsho lamanesi endaweni ezithile bayathandabuza ukuhlatshwa.
Kuyini okunye okutholileyo?
Into engiyizuzileyo futhi ngapha e-Mount Darwin e-Matope Clinic ukuthi abantu bayahlatshwa, abahlatshwayo bonabo abaphiwa amakhadi babhalelwa emavini awesikolo ukwenzela ukuthi babe lerekhodi. Kodwa irekhodi leyo siyamangala ukuthi ama-jabs lawo noma inomba le noma imithi le angithi fanele ihambelane lamakhadi. Kwinto eningi abantu bayabuza ukuthi kanti amakhadi ethu angaphi. Kuzakhanya okungani abanye abantu bazaphiwa amakhadi bathengisela amakhadi bekamba amanga ukuthi bahlatshiwe ngoba uma kungahambelani injection lekhadi amakhadi akhona ayangaphi. Ngomunye umbuzo sibili abakhala ngawo ngize ngabona amabhuku badindule emabhukwini betshela ukuthi amakhadi azalandela. Kubi kumnyama ngenxa yokuthi ngibona ngani only 1% ngapha e-Mount Darwin abantu abagijime ukuthi bayehlatshwa. Imithi yakhona eminye ukhanya ngani sithwalile eHarare ngezinye izikhathi iqala akukho okwesibili akukho abantu sebephokuswele ukuthi bazakwenza njani labo abafunayo. Kodwa into esidanisileyo yikuthi iningi bangena ithethi zamapostori ezingafuniyo ukuthi abantu balatshwe. Yikho-ke hhayi uhulumende kufanele gijime sibili ifundise abantu bakhule e-Mashonaland Central.
Kuyini okuqakathekileyo okubonileyo?
Abantu bangapha abalandeli izimiso zewo emfeni bahamba bebaningi wokuthi vele kungani akulakhuhlane abagqo amamask avala ndaba lokuthi abantu bengaqhawulani akunzima sibili ngahamba ngayakhangela kwenye indawo kwakufike khona zafika abantu beqamelene kakhulu begqoka amagemini zabo bayadla bayaqwambana izandla ngiyabonga yimo wena futhi makala bafasi wandayijase nje
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust iPIST ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North, kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Sicubungula udaba lwamantombazana afunda emaphandleni lengxaki abhekane lazo.
Abantwana bekhathesi bangena entweni enzayisiyo so yabona abanye sebesenza ubungezwa and stuff ama-secondary girls early marriage sisikhangela abafana abaningi vele sebekuma-ining ima-illegal mining lana isecondary mine-community engifundisa kiyo vele ikuma-ining lana ama-mines kakhulu so that way abantwana abaningi sebekhonangala abanye amakazana sekhonangala for prostitution so yoma-problem sesiwakhangelele ngayisikolo sithatha isikhathi eside so zingavulwanga. But there's nothing that we can do because the number of cases of COVID, they are rising daily.
Ungathi uhlupho lokumantombazana kakhulu kula abantwana abangabafana ibapha ababaningi eklasini nxa selibuyela.
Kukhanyisa ngikhangele ngesikhathi sokurejista abalokhu abantwana for form four school levels. Lule inamba idiklayinile kakhulu kind of abafana vele sokunganike yafanana because out of class of 30 something. Sebekuphokurejista abantu abangu less than 20, about 16, 17 there. It's not only about girls ukuphela abankazana sekusihlangele vele bonke boys vele abaningi badropile out.
Kodwa kule nhlelo yini emphakathini ezokuhuga abantwana ukuthi bebuyele esikolo kumbe inhlanganiso ezizimele ezibancedisayo?
Hayi ase akhonetha ama-organizations asekhona amaningi abanye baba-resubtak eschool sibele umuntu ezoceda ngao-levo zakhe abanye baba-empower izinto zokuthunga into ze-poetry and so because inakhangela ku-community engiyiyo yona akhona kule ma-organization was doing that to the girl child.
Abafana ke laba abathatha izidakamizi
yaakhona makhalesehlisi ukuthi uthabesa ama-programs amaningi orazinotisi beyanolunga ukuthi sesithi umntana noyinkazana kakhulu but se-involva sekuye-inclusivity yokuthi even umntana ongufana laye get to benefit from that because most of them are just crying. Some of them are just crying. Some of them are just crying. Some of them are just crying. But this is one of the things. A lot of things are happening. And so when you are so good, you are not going to have a fund. I'm not going to have a service. It's not a fund. I can't get a fund. I don't know. Any child who needs e-health.
Kuyabancedisa yini phambili lokho ukwemba amatshe aligugo abafana ukuthi yinto umuntu angaphila ngayo?
Isiyase komitho somuntu lo muntu ngezo lokwakhe ngoba ke lempambi lali liyala ukuthatha utshwala drugs and so forth.
Ungachazisela ukuthi ubona umahluko kuyiphi abantwana laba abafunda emakhala basemaphandleni othi ekugcineni imfundo yabo ingasafani?
Yeah, abantwana bemalokhuza bemakhaya kungekho abafunda and then isikhangele futhi abekhamba abanye ama-siblings abasuke kwenza iligala amathutha zabo around like abantwana bahamba ngesoti kokuthi besiyanjani besiyafunda kumabesenza ama-extra lessons of private lessons sobekhaya useleyedwa kulakalambanisalayo awufundisa online learning. And in the daily radio lessons, and in the daily work, because I have a radio ekhaya, I will not see ekhaya. So, I'm going to go to the school.
Isigaba seMathebelele North inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ARTUZ adibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyabonga sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe selize lafika kuzigidi ezimbili. Kubanjwe abatshayeli bezimota zohlobo lwama-trucks koBulawayo bethwele impahla ezicathangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Sukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezi.